amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona kokusukela kubukhokheli khona ngale bakhona abantu abangcolileyo abanjalo abanye abazafumanisa kabangcolile ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akulaka ukuthi ungubani kodwa-ke khonapho ikakhulu ikubukhokheli okuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugelegela yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ngecorruption ekhona i-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela ngendlela yena leyo umongameli atsho ukuthi ongcolileyo kaphume ame phandle engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisele zonke nje.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhononi sithi bangazi bebopha abanye abantu bayakhululwa ngesiphangiphangi so kutsho ukuthi lokho kwenza ukuthi ungathembeki ubona zani pho kumele kwenziweni ngoba kungazani lokho okuyinto kuyahlupha lokho
jebs yazi into ekhuluma iqakatheke kakhulu yena le into ethi lo umongameli la iqakatheke kakhulu yazi ukuthi isupho selukhona la yikuthi abantu sebengani abaselathemba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption yikho upresident wakhe yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhoti ngale kumele nabo benze umsebenzi ukuthi onolenziwayo ukuthi umuntu ofumanitelet ucala kaboshe kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhoti bayaphuma bayazihambela phumelenisa emakhoti yaphuma yazihambela so konokwana aze kuthiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo kube kanti abantu bemele baboshwe amakhoti la ayenza umsebenzi bengayenza into zokugwelegwela amakhoti la sekune-corruption kakhulu emakhoti la yiwo kubona kusenza njalo so babisele imsebenzi kamongameli emuva laba bantu abamncedisa umongameli in the fight against corruption if ucorruption kumele ilwise umuntu wonke la makhoti la ayilwise engafika umuntu esincaisike emakhoti ngale abantu besiyabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.